soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 24 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Loko kukhuluma uPresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lohulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanu-PF? Kakhulumi lokho, okwakho ukhuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 asiyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba yethu ubathabile Dlamini ekwobulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni e-Afrika. Kuthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased that
umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surpluses and inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surpluses and contained inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe.
Umphathintambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF yindawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhona apha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubikwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, iIndonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane i-396. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba siqoqe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Loko okukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphotola agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzupho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha supheka esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga ama-drip, esigulelwa ngabantu sehlule ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edlule ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ocine kunguye ovulayo. Ubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo ngombuya chisa ukuthi angabuya gula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo sekukulinganisa phela nxa bengasiphanga information. Silelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke ngeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule ndubo ezingaka ezibalisa ubhubhane lwe-COVID-19.
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona ama-by-election engavunyelwa, bona abantu abangu-100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama-election sefanele abe khona, ama-by-election sefanele abe khona, abantu sekumele bahlangane abedlula i-100 kusiya phezulu, lamarali amaphathi sefanele abe khona. Njengalokho siwabona e-South Africa, njengalokho inkantolo enkulu ye-South Africa, umthetho wendaba omkhulu we-South Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lo khetho selifanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lamarali sefanele abe khona kusiya phambili konke okuhlanganisa abantu sekumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano owenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled
Nenge sikwenzayo kodwa inengi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe ngamazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi siza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Kulabanye abantu abathi uMnangagwa bekuvele kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenotho, ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. UMnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa uMnangagwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe uMnangagwa lapha akhuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lehulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF kakhulumi lokho, okwakhe ukhuluma ngama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions enalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi seRhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy yeRhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa-ke lokho kaMnangagwa ohlale khala ngawo, kodwa-ke engaofi engaprofi solution ukuthi hhayi yebo kambe kwela ama-sanctions kodwa sizanqoba ngalokhu lalokho. Yikho-ke ama-sanctions kuyinto nje elula ukuthi-ke ayiqede-ke lo hulumende wakhe wesibutho, ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu, ahloniphe i-property rights, ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo, bavunyelwe ukuthi ba-associate kumbe babe lama-organizations yabo abawafunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu, uthinta izinto ezingadingakaliyo. Ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama-sanctions into engadingakaliyo nakancane, ngokuba ayisikho ukubulalilizwe. Ukubulalilizwe yi-corruption, ukubulalilizwe yikubusa kabi, ukubulalilizwe yipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo. Ukubulalilizwe yikungahlonipha amalungelo abantu le-constitution. Ukubulalilizwe kungabusi kahle, hayi ama-sanctions. Ama-sanctions sokwaba yikucatsha nje ngomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Uthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele iStudio 7 seMaryland, nguKip Dube.
Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MDC ayisithi safaka ama-sanction. Ama-sanction afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus ngeGukurahundi. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga. Umgabo uzakhuluma esithi ayi-economy yakhwela, kulokuthula, njalo kule dialogue ekhulunywa nguye le Pollard. Konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama-elections lama-by-elections bayala, njalo kulamahungahunga ukuthi yena lo Monzora sikotamati sakhe sebefuna ukuthi ama-elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law, but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa, bayabotshwa, amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lengitho lamasotsha lamapolisa asethwele nzima ngalo uhulumende ngoba abafuni abantu abanakana okuthiyane lakho. Yikho ke iRuma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe, kayizilungise irekhodi yayo, yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle bangahlukumezwanga ngalokho mahlabezulu hlale liqaphele ukuthi izano siphelwe ngumphako akula sanction ekhona kulama targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Iba nje kuhle kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usuthengisa ukuthi umumo kuphela sengongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke bahlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid le, ngoba umumo lo usodlulile usulimaze kakhulu ema economies. Umukonomi wethu ulimele kakhulu lamanye amazwe nje jikelele. Yo into leyo yomhlaba wonke iyo umongameli amele akakhulu agxile kiyo kakhulu umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana sincetswa ngama international monetary fund onjabo IMF ola besincedise into ezinjengalezo kungakulezi indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi enibavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF. Lwezempila kahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokho kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayi-9.2 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semaswingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamachumi ayisithupha lasifica minwe mbili 68. Kuthi isigaba semathepheleland south asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC.
Kwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakobulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Ivuka njani balele be Studio 7 ivuswa ngihlanhla mahlangu oseBotswana eFrance Town. Mina ngingowemalunku sobhuku wami enguMoses Chuma. Ngiyalibingelela lonke khona lapho ngithi sekuyisikhathi sokuyathela umkuba emasimini. Vukanini lelungisa ebasimini libiye amasimu izulu seliseduzane. Ngibingelele umama onanhlahla khona phana kwamatshivovo. Ngibingelele umdala undevula usathulani. Ngibingelele uRJ uNkobo, ngibingelele abakoMoses bonke koMoses Chuma, ngithi ngiyalibingelela, ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga, ngibingelele uJabu Ngwenya, ngithi livuswa ngihlanhla wakoMatshivovo oseBotswana. Mina ngiwemalunku duzela kuRJ khona phana uNkomo. Ngithi sokuyisikhathi sokuthi liyethela umquba, libiye amasimu, ligamule amanenje, izulu liyeza ingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani sanibonani basakazi be Studio 7 ngithi nami mina nginguHasheli Mhlophe engidabuka le mbonqane ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama elections aseZimbabwe bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukeni lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le asiyekele yena amaparties laba oZANU-PF labo MDC amaparties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi kufuna likubonele emaphathini wona lawo ukuthi akula muntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engupresident walelo party ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela amavoti nxa sekubuya kumaparty structures ukuthi ube ngupresident selihlala likhotha nje lilandela ngemuva kwenziwa yini lokho ukuthi kabalidingi bona vele balifuni kuleyo lokhunzeni nxa ungumuntu wesintwini kungakho votelana amaparty angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu ingaqalela phansi iparty yabo umqondisi kodwa ke lizayakha likhule lize lifike lana ukuthi selile voice eParliament njengesikhathi sayini sezaphu hayi ukuthi liyenziwa amafools uma kuphe wakhitshwa kuleka ekachamisa khitshwa ngayo itribalism ukhitshwe kwekamonzora ngetribalism lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabo deputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngapi asivukeni bakithi asivukeni yenzani okwenu yekelani labo bazakhiphana bachintshane kungaze kungeni MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe izanu PF lizahlala linjalo licindezekekile
siyabonga siyabonga abazali bethu usinikeza indaba ezindle ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hayi imzamo MRP khona mpela yabonti nako NRZ kwapa ibonile ukuthiidlizwe ukuthi sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela abantu abangasobendawo abantu bendawo abaqhatsha ojamisa kulanto abayenzayo wavele babathulele istrategy yabo layabona istrategy yamashona uzosola njani abakibo beqhatshwa so ukukhala thina abantu bakithi yabona i-MRP lele thina asisekeleni le party le ikhule idlondlobale udume masingena wapha kontutu kwaphana sigqoke ama-t-shirt yethu kwapha ubona itshona lijojobaka ya kumele siqine le party le iqine senzele into ezicacayo yiphi enye iparty ekuyalwisa lokhu amatshonati ezenzela ilozina ezenzele indawo yonke ngena lapha siyaphuma la but yona yoyoda ekhuluma ukuthi le nto le irongo le irongo le nto yabayenzale basuka le khona komazimba maromafu bezosebenza lapha elozini bezosebenza abantu bendawo bengasebenza ayikho le nto le siyabonga i-MRP viva mqondisi viva siyabonga bonke abasama-supporters siyisapoteni siqhubekile phambili likhulu idlondlobala siyabonga
salibonani salibonani abantu bakastudio 7 linjani siyabonga ukuzinyuza ezimnandi bani siyakuzinyuza ezimnandi ye ngingupetros ngokuhlala sempumalanga ye bengicela i-MDC izame ukuthi ikhampeni ye siyayicelela ukubana uma kusenzeka sizame ukuthi siyigudluze izane sikhathele inkosi yami awu sikhathele bani ngokuphila sisemazweni singekho ekhaya samani siyirejista bafowethu siyovotwa ngobuningi bethu siyabonga
salibonani bantu be-studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abasezimbabwe jikelele nyababulisa bonke ukhuluma ngundebele esusa ku-ward 11 eyi silohlupho esicaba ukuthi mebhili ungezwakala emoyeni abantu bazaba lenhloni sile kliniki yethu lapho esensuza lapho imbembesi kliniki imbembesi 4 kliniki iklinika le kayiphathi kuhle izigulane ama-patient aphathwa kuhle kule klinika shem ama-patient aphathwa kubi kulezisebenzi ezingelangqondo ezingahloniphi bantu ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende kakhulu kulo mama lo okhona ngale ngenzi yothi azwe azikhuzedwa ogqoke amapinki lowu othatha ama-temperature o-check i-BP Hayi ngakuthi akuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ozakwelapha khona inyamazana amsevetinari aphume ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo bhiyeva ngayo ebantwini kuzobe amanensi engi-charge amanye angu-2 amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngocuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona bagenesta amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li-odiyo abantu bayizwe ukwenzela beqoxe ngayo labo bazwe laba abantu hhayi kabaphathi kuhle abantu shem abaphathi kuhle ngingabonga nxa ingezwakala emoyeni yabenkwathi bazwile ngundebele okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika laye futhi
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa lijekiseni ngabaleminyaka engama-65 kusiya phezulu lalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le-coronavirus abalezifo ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sivile ukuthi kube le vaccine enye esithathu, kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke, kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke lezi ezinjalo, bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezaboflu, ezokukhwehlela, ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazowathatha umkhuhlane. Kodwa ke eqinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lowo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe kukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina lokho kuthiwa yi-outbreak ye-virus enjengayonale. Siyizwa enxenye khona lobo-1918 lokho kwakuthiwa yi-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala ama-business, kwavala i-sports, kwavala ama-frame a-China, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambonakathi kumeleke kukhangele ukuthi kathi kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani. Akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Gqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ukuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elijukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.